Ekhuluma ekupheleni komdlalo weqembu leMighty Warriors lile Tanzania ngesonto edluleyo, oweluleka abaqeqetshi beqembu leli uBerry Daga uthe uqakathekile ukuba amantombazana eZimbabwe ayale lokhu edlala ibhola langesikhathi lapha bengekho khona kuqembu lesizwe.
Amantombazana yethu ayatshengisela sini ukuthi bengahlala bepractice even bengareki camp lapha babekhona. Bepractice ama-technical skills ukuze i-standard zabo sikhwele siye phezulu.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ngemva kokunqoba ele-Tanzania nge-3-2 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. Lokhu kutsho ukuba iqembu lama-Mighty Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kumidlalo emibili ngenyanga ezayo, njalo iqembu elizaphumelela lapho yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kuma-finals azaqhutshelwa elizweni leCameroon ngenyanga kaLwezi. Umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uShadrack Mlawuzi uthi yena baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba befinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations.
Engakutsho ukuthi abasekeli bethu abakhayeli ukuthi sizaqhubeka siphakamisa iflag yelizwe phezulu, ngoba i-technical team yami le-team yami singabantu labana esifuna ukuthi lathi sikhangelele phezulu.
Umdlalo wakuqala phakathi kweqembu leZimbabwe leZambia uza kuba khona phakathi kwamhla ziyi-9 lamhla zili-10 kunyanga kamabasa, njalo uzadlalelwa kweleZambia. Owesibili uza kuba khona phakathi kwamhla zingama-22 namhla zingama-24 kuyo njalo inyanga kamabasa. Imvimbi yeqembu leMighty Warriors Nobuhle Majika uveze ithemba lokuba amaphupho abo kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika azafezeka.
Yeah, next game yabe eZambia sifuna lakho ukusebenza as long nxa lokho sibambene sinjalo singamaMighty Warriors akulo kungasehluli.
Amantombazana adlala uqembu lamaMighty Warriors avele kumila edlala kwimidlalo yama-Olympics ngenyanga kaNcwabakazi, njalo konke lokhu bakwenza loba nje bengatholi usekelo lwemali. Abadlali beqembu leMighty Warriors baphiwe ithuba lokuyabona imuli zangakibo ngemva komdlalo wabo leqembu leTanzania, njalo bakhangelelwe ukubuthana njalo ngesonto ezayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.